ngiyazi hambe ecourt singakwazi ukuthi inomination court inominate obani idisqualify obani. Kodwa yena engakhipha igazette ukuthi uzibani lozibani yibo abazabe bekhona ku-ballot paper. Then sifise sibona thina ukuthi kunabantu laba ababe abaxoxwayo abame abazama ukumela i-triple C. Yikho lapho sizakuya khona enkantolo.
Yes, ngathi sizwile izolo. Yes, sizwile izolo iZack ikhuluma ngakho e-nomination court sithi usiziba ungenile ngaphansi kwe-CCC. Alikulandeli lokho.
Hayi, sizamelela igazette. Sesikhangela yonke indawo. Singakhangeli an individual because kuyasuke sesikhangele zonke indawo lapho kube lema-nomination court khona. Sesihambe e-court ka-one.
Ye, kodwa abantu phela bakhanya ngazani bathi sebekhathele ngokubona lokho kusenzakala sonke isikhathi alihlehlele emuva lokho eqhubeka ngakho.
Kumele kulungiswa njalo. Kumele kulungiswe njalo. Laba abangekho part of the triple C kumele bangabe part of it. Unfortunately, there is no easy way out of it. The only way is to go through it.
Kulodaba lolana ukuthi abe-CCC abajamisa baluphanyeka enkantolo lokuthi khona-ke usengezwe ngarikholi. Abanye angaxothisi amanye amalunga edala lephalamenti lamakhansila kume njani ngakhonokho
indaba leyo ufuna umuntu oyibambela phezulu ufuze uzisisela phezulu kakhona nokuthi okwenzakalayo kuyini angithi yikho phela umongameli wephathi yona leyo engachize echakayo so ungakuzwisisa usuka khonapho uza kuzwisisa ukuthi why abantu bexotshwa ephathini ngendlela abaxotshwa ngayo.
Ye, singathi lumi ngaphi udaba lolo ngokwazi kwakho.
Udaba lonolo yilo abantu uhambise enkantolo. Sonke simelele ukuthi baluphushe luze luyafika lapho kuphelela khona. Ngoba bahambise ama-summons, it was the agent application.